Chris Gande nenawo de isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA iNdebele.
Lami ngibonge uThandonoka Wande ngoba sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-28 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olubona ukuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga lolaka olwalucathangelwa lichiye umonakalo omkhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa.
Othisha kabangavumela abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo iza kanjani.
Abazali basagiba imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikole ezikoleni in case
lanxa ukhetho soludumela emansumpeni amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa.
Njengebandla leZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini.
Sokulokufuthelana kwele Nigeria okulindelwe impumela yokhetho lwangomgqibelo ngoba amabandla aphikisayo athi ibandla elibusayo liyacilibezela.
Isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe, especially abantu abasha, ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa kuballot box.
Isiphathamandla sikahulumende weleMelika uDeputy Assistant Secretary Robert Scott ukhangelelwe ukufika lamuhla eZimbabwe uzoqhuba inkulumo lohulumende weZimbabwe.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwano ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha olubona ngokuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho uHurricane Freddy lingafikanga lolaka olwalucathangelwa luthiye umonakalo omkhulu kakhulu obalisa ukubhubha komuntu oyedwa lokubhidlizwa kwezakhiwo. Kusenjalo amapholisa athi abantwana ababili, omunye obeleminyaka emine omunye eleyisithupha, uPrimo Shoko loDonald Gwezuba bagalule eChidakanikwa eMberengwa esigabeni seNduna uMaparavana emgodini olamanzi. Omunye obeleminyaka emihlanu uMthulisi Nhlalo Ndlovu oweSt George Village eNduneni uMabhikwa eJojolo ubhubhe ngemva kokuwela egodini elilamanzi. Kusenjalo isidumbu sowesilisa uMnumzana Resistance Mhlanga obeleminyaka elijumi lasitshiyagalolunye 19 oweBanda Village eJojolo owagalula ezama ukucapha umfula uGwayi wona owawugcwele sitholakele sakhutshwa emanzini. Ukuhlaziya indlela abantu abangazivikela ngazo ungozi ezifana lalezi kanye lezulu, uSithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula lolu daba uMnumzana Everson Ndlovu.
Abantu bananzelele vele khona bangachata imfula nxa imfula igcwala ngoba awukwazi ukuthi izulu eline phezulu linganani. Ungabona amanzi emancane uthi alapha ngiyachapha la, kanti ngaleso sikhathi vele amanzi amaningi ayeza ngobuningi. And in the end sitholani abantu sebegalula emanzini, imota sezithethwe njalo njalo. Lesikolweni ethanda izulu liyasithola abantwana besezikolweni. Othisha kabangavumela abantwana bahambe emakhaya ngangcono bangalesikolo ngoba kabakwazi ukuthi imfundo iza kanjani.
Abazali basagiba imali yokuthi kuhlale kule ngubo ezikole ezikolweni in case ngoba sikwazi phela, you know, lokudla phela abaza kudla ngoba nanko phela sekubafikile bengalindele. So lama local authorities yena ama council ethu ngalana kathi make sure ukuthi ngesikhathi lesi esiphila kuso esabo climate change leyo uguquka komqoko, you know, komkhathi lokho our preparedness plans are slightly updated now and again. I go and see a figure, say, to a local authority, Matobo. If I go to disaster preparedness plan 10 years ago, things have changed.
Local Kulumilanese is dressing as Zenza, Owaka test, but in the long term, Ukala Tegiluti, Kubele Fundiso about Ama disasters, Eskolwen, Ukaraculum yet, Kubele Fundiso, Guzakamuz. You know, local city informal education. But practically, you know, singayenza in the events that are selo ngamaflats anji. Kukono ngenzi. Ukumbulu kuti ama polisa etu ale department ya waliana ya wenyu labante mazini. Anji, that department can be expanded into communities. Abantu batrene kungene manzini besiyadinga abantu. There is need for e-practice. Nganjalo ke abantu nakabafundiswe even lokuswima ezikolweni. Kuthi in the event nyakalula kuyini engakwenza ngaswima ngcono njani. You know, akungabi njengathi sakhula ukuthi abantu baswimayo, you know, it was something like luxury. Kathesi is no longer that. It's a necessity that I know how to swim. As I come to Zinigengali, ama village lama ward civil protection committees etu kanigwe ikapacity ebanz bagwazi ama sign ukuthi umfula nxa uza kugcwala ngamandla siwubona njani bagwazi ukumeasure. You know, bagwazi ukupredictor. Even if the servants are what we call our indigenous knowledge systems, ngobukhokho bekwenza konkana
sesikhangela phambili singabona kusenzakalani. Ngokuna kwezulu leli eliningi
kulama parts ethu isigaba zethu eZimbabwe ngapha esesifila to some extent, you know, i impact yale cyclone those years siyatshela ukuthi ngani uya uyikhena uFred Law kodwa asikwazi phela uFred angamane futhi abe lamandla kakhulu abe sebuya asivimbezile singananzelele yikho bengisithi kuhle ukuthi sihlale silungiselela. Kodwa ngiyajabula lapha ngikhona iviki leli angikho lekhaya ngisemanikaland. The systems, the civil protection department, isiyakubeka kwacaca ukuthi we are alert as a nation. Yikho phela futhi labantwana abanye ukuthi bangaya esikolo and so on and so on. So kuhle kube njalo ke ngoba sikwazi ukuthi u-cyclone lo uzathola amandla nini. Incwe ngokusuku balamhlanje. So yes, angalimaza izifuyo, angalimaza izilimo, angalimaza izindlu lapho sihlala khona, zilima leziwe sibili, angalimaza ama-bridge ethu.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi ecubungula ingozi ezidalwa ngezemvelo, obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Lanxa ukhetho soludumela eMansumpeni, amabandla amaningi athi awakaqali ukukhankasa. Ibandla lesisi lithi lisaqoqa umhlahlandlela wezokhetho andubana liqale ukukhankasa okuqotho. Lanxa okwakathesi abalandeli behlangana bexoxisana. Kuthi ibandla leZANU-PF lona lithi lizaqala ukukhankasa nxa kungenziwa ukhetho lwebandla olwama primaries. Sixoxe lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana kudakwashe Musakwa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwamanje njengebandla leZANU-PF asikavunyelwa ukukhankasa, akula muntu ovunyelwayo ukubana ekhankase, ukubana ezithengise ebantwini. Icandidate esilayo okwakhathesi kuZANU-PF inye, silobaba upresident His Excellency Comrade Emmerson Ndambutso Mnangagwa, nguye yedwa esimkhankasayo ebantwini, nguye yedwa icandidate eZANU-PF eyaziwayo. Abanye bazaqalisa ukukhankasa lokukhankaselwa singaqeda ukhetho esingathi ngama primary elections awumhlangano weZANU-PF. Ama primary elections ayiwo azasinika ama candidate okuyamele siwakhampenele awedale lepalamende lama councilor ethu avela wonke kuma primary election. Ama primary election esiwakhangeleleyo esikhathini esifitshane esilandelayo. Abalaleli bengafuna ukuba kwazi ukubana okwakhathesi iZANU PF ilengisa esithi ngamaseo registers. Amaseo registers yiyo ivoters roll eyomhlangano owezanu PF. Yikho lapho esikhangela khona abantu abazavota bevotela ibandla leZANU PF. So yiyo i-exercise esiyenza esikhangelela ukubana ingaphela limviki esesingenekiyo. Konke lokhu kutshengisa idemocracy ekuZANU PF.
Khona kungani kwehlukene kweminye iminyaka sokusele inyanga ezilutshwane ukuthi kube lokhetho. Siyasibone sekuqalisile ukukhampenwa ngamarali lokunye okunjalo abantu bebuthelela. Kanti lo umnyaka kungani kwehlukile?
Akwehlukananga kangako. Ungakhangela eminyakeni leminyakeni iZANU PF iba lama primary elections abo 3 months before i-election date. Okokuthi singafuna ukutika kukhonokho ama primary election ethu afuze ebe ngo-April, end of April khonapho. Ngoba sikhayelela ukhetho ukuthi libe end of July ungena ku-August. So after ama primary yikho lapho ubona khona sokulokhu kugijima-gijima, sokulama-rally athize, sokulokhu ginqa-ginqa. Okwakhathesi hatshi kusathule, kuyafana laseminyakeni kuyabe kusathule. Kodwa kuley election njengebandla leZANU PF sikhuleka njalo sikhayelela ukubana sibe lama primary elections aphangisayo ukwenzwa ukwenzela ukuthi lathi siphangise ukungena ku-ground. So hatshi isikhathi asikafiki esokubana abantu bebange umsindo. Asikafiki isikhathi sokubana sizigankase njengama-candidates ebandla elibusa eleZANU PF. Abanye bengathi kuthiyena hatshi akuthiyananga. Isikhathi kuphela iso singakafiki. Siyaqalisa ukubona isipitipiti ngo-April khonapho. Yikho lapho esigayelela khona ukuthi abantu beqase ukubhidizela begijima begwenqana besenza into esijiyeneyo.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka ilunga lebandla leZANU PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Sokulokufuthelana kwele Nigeria lapho okulindwe khona impumela yokhetho lwangomgcibelo ngoba abamabandla aphikisayo bathi ibandla elibusayo liyaqilibezela. Kuzigaba ezilithumi lanye 11 esezibaliwe amavoti achikomba ukuba ilunga lebandla elibusayo umnumzana Bola Tinubu nguye kade ekhokhela, kulandele owebandla eliphikisayo umnumzana Atiku Abubakar, bese kusiza omunye njalo owebandla eliphikisayo umnumzana Peter Obi. Amabandla aphikisayo bathi baphume embuthanweni lapho kade kumenyezelwa khona impumela yokhetho besithi ayihambelani laleyo ethulwe iziphathamandla zamabandla la ezigabeni kade seziqanjiwe. Owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Olusegun Obasanjo ucele ukuthi kuvotwe kutsha ezigabeni okulokufuthelwana ngenxa yokungamukelwa kwempumela yalolu khetho. Akwaziwa ukuthi kuzokuba lokuvumelana na kulezo zigaba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe isikwele Nigeria unkosazana Thabisile Ncube.
Namhlanje eNigeria umumo wakhona ngani ufudumele kakhulu. Umumo ufudumele kakhulu kushisa be. Abantu especially abantu abasha abajabulanga neze. Kukhona amahunga-hunga kodwa anomfakazi ukuthi ama-elections ayizolo na ngamgqibelo kube nokuriga okuthile. So abantu abahlalisekanga bazondile bakwatile bayachinga njalo futhi hayi abahlalisekanga.
Sizwa kuthiwa abatsha bavote ngobuningi. Kuliqiniso yini lokho ngokubona kwakho?
Abantu abasha ngingathi bavote ngobuningi babo baphumile sibili bahamba bayovota. Bekuyinhlabathi yabantu kwizintuthwana zabantu kuma-polling station. Abantu bevota bavote baze bayahlala khona kwaze kwafika ntambama befuna ukuthi besuke kuma-polling station wabo sebeqedile ukubala sebesazi ukuthi ngobani njalo ngama-number inamba bani abayi abayenzileyo emavoteni wabo. So ngathi yebo abantu abasha bavote kakhulu futhi bahambile bayo protesta amavoti wabo.
Sifundo bani esingafundwa eZimbabwe njengoba layo isiba lokhetho kunyanga ezilandelayo nxa ukhangele wena okwenzakalayo khona ngapha.
Isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe especially abantu abasha ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingaba esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa ku ballot box ema polling station wethu. Kodwa ke kunjalo nje akuvotwa nje uphume usuke ivota bese uya defend ivoti yakho njengabantu abase Nigeria abantu abasha bavotile baphinda bahlala futhi njalo belinde ukuthi amavoti abo ebalwe nayo bencedisa bekhona.
Alo ke ngunkosazana Thabisile Ncube isizalwane seZimbabwe esikele Nigeria. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi iziphathamandla zekolishi leNasty koBulawayo zehlise imbadalo yama-school fees ngemva kokutshengisela kwezifundi izolo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi leZimlife.com lilodaba lokuthi umthethwandaba weHarare izolo uqale ukuthonisa icala likaMary Mubayiwa owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga elokuthi wayefuna ukumbulala. Umfakazi wakuqala ubikwa ethe wathola igazi elaligcwele phansi okungakhomba ukuba mpela uMbayiwa wahudula uChiwenga emsusa embhedeni wesibhedlela seSouth Africa. Kodwa yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Okwamanje sengidedela emuva kancane ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Msakazi omuhle lapho okhulumayo ngusiba lukhulu mfokanyoni msakazi bengithanda namuthi mbeka amagama amabili amathathu ngokhetho oluzayo lapha neZimbabwe. Mina ubona kwami msakazi ngokubona kwami ngoba nami ngiyayistarta ipolitics ngiyayibona ukuthi ihamba njani eZimbabwe laphana. Angisiboni isidingo se-opposition mhlawumbe lethi ifuna ukubusilizwe ngoba ifuma bengasayiwina upresident angafaka ngopresident njengoba bethi bona izaniye bancitha imali abantu be-opposition. So kungani mawethu phela ubaluza kupresidential bethatha amavoti wonke bawabisele kuzani ngoba thina ma kuthiwa umuntu usewinile endaweni ethile kwini opposition sibubona utshintsho. I-opposition yantiza ngotshintsho kuBulawayo kuwini opposition for 20 years but azange silibona utshintsho bathi mayithatha kuzani. Manje bahambelani kwi-election befike iluze befaka abantu babo la bantu babo bafakelwani kuleya ndawo ngoba eSouth Africa siye sabona ko-Cape Town wina ama-opposition indawo zabo ziphucuka e-Mid Valley wini opposition indawo ziphucuka kathi bona yadingani lapha. If bangadliwa msakazi mina ngithi batshele nje ukuthi bebisele amavoti ngekuza MPF uvele abantu bevele bezihluphekele ngoba opposition ayilancedo lapha ubaphrebe ayihole yamahhala musima oqeda ungenzeli ukuthi ngiyabona.
Studio 7 linjani balaleli nabasakazi abahle. Hayi siyabonga kakhulu kanti okhulumayo ngishoke ingolovana phansi nkaya next door sikhobokhobo laphana so la siyabonga izikhulumi zonke kodwa esiqinisayo ukuthi hayi kubambana kuhle bonke abantu beZimbabwe nalaba nje abakhulumayo bekhona labafowethu sithi kababuye njengalo kwamapermit ephela kuzokhitshwa lo muntu inqeko ngabuya kubuyelwe futhi mawe ukuthi kuyakhulunyiswana kahle bengithi mina bonke babuye kanye labakamthakazi laba ngoba bathi bona abala president but bazabuya babuswe nguye mnangakwa ngoba akula nto ongayenza ungaphansi kwakhe uzamlwisa thini wena noma ungazubuse sekunika isigaba edina ngona ukhonapho ngukansel but akulalapho ozawukhuluma uye khona imali uzayithutha esikhwameni sikabani ngoba kumele uyoguqa phambi kwakuthi ufuna imali ma ingakunika uzabale kuyena. Asivoteni sikhipheni simbumba sikhipheni zani ukuqala bese sibona ukuthi siyanegotiate ukuthi singakhulumisana sesihlala etafuleni sonke sikhipheke lo konke lokhu ukuthi ilizwe silibusa njani siliphatha njani singaphawulana ngemhlo hlobo hayi asingeke siyendawo amandebele sibalushana kakhulu singu 5 emashone so singahamba ngemhlobo singeke silibuse lelizwe liyasiyawufala abantu bethu bafe futhi baphele amashone lokho ezozala ngaphe kwecwala asikhupheni ke bese sibona ukuthi amashone singadudula njani kuye lemva ngiyabonga
kusobala sibukuthi sangiphefayela ndaba labantu elendaba yonayo hodwa ngemuli yayo kambe nxa eyathenga imoto zonkele zithengela amapostoli lawa imigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu imigwaqo ifile okubuhlungu kakhulu imigwaqo athesi amatitsha akhala ngomkhulu yena uyaphosa kuyenza into engarayita nakuthi ibumbulo ababenzayo labantu bezanupief lo president wabo ubumbulo lwababenzayo lawo ha khane vele bafuna ukuthi abantu bebenze njani abantu bayasigqilaza she umbuso wamakhiwa awunginostrik ngoba evenna besigqilaza but sasisihle sithole into yonke akhwalokho umntu izidotileyo
elinjani basakazi bethu be-studio 7 hayi siyazizwa izindaba ezingazehlangothi zezimbabwe namhlanje sithanda ukuphendula kulalaba abantu abathi i-MRP le-tribalist abantu bathi i-MRP ayikho right iphathe efuna ukuvalwa ezimbabwe hayi ngabantu nje abalahleka abasadinga nje ukufundiswa nge-history ngesikhathi sabomgabe labonkomo omgabe labonkomo bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe lo ncindezelo lukasmith uncindezelo lwalezwa emntwini omnyama bakubona kufanele ukuthi bephakame belwe lalololo ncindezelo baphakama babakhulula abantu kodwa isimanga kwakukhululeka umhlobo wani omunye umhlobo wasalolokhulokhu uncindezelwe ngomunye umhlobo omuntu omnyama so i-MRP right ma iphakama isithi ilwela abantu bakomthwakazi i-right ngoba ikubone layo kufanele ukuthi isukume ilwe lo ncindezelo olwenziwa ngabantu bemashona nje abantu bemathebheleleni so angiyiboni i-MRP ngoba lapho mina hayi angiyiboni shem labanye angibezwe impela beyigxeka bethi hey i-MRP hey tribalist hey njani njani hayi bantu bakithi azamele ukufunda ipolitiki njalo ipolitiki funda imbali ukuthi yona ize ibe khona izanu izibe khona izaphu babesukume beboneni babebone uncindezelo njayo i-MRP ikholele kutheni hayi into engasiza abantu bakomthwakazi yileyi ayiyekeli i-MRP ikhulule abantu bakomthwakazi
ngeke size simamele amazwi okuhlanya amazwi kamnangagwa uma ethi umnotho wezimpawu sowuthuthuki kuphi uthuthukile kuphi ngoba nje kusafana yonke into umnotho impi ezombuzazo yonke into nje iyafana akukho nto eshintshile lapha umnangagwa usela nje umsangano nje asifanela lo mnangagwa lo mayekele nje usitshele into engekho asifuni uzwa nje amagama wakhe okokucala sibaluleke eka ngenxa yakho mnangagwa mayesotshele uthi uyasamukela uthi sibuye bheke ekhaya uyasangana lo angifuni okuzwa uyazi mina uyazi ngiyamnyanya umnangagwa ngiyabonga e-studio 7 ngiyabonga yime umcc uchibasa la e-Kempton Park ejos hayi angifuna uyizwa leyo ndoda la ekhuluma khona nje yeyi ngizangathi ngaphalazwa ngizangathi ngahlanza nje the way ngimnyanya ngakhona lo mkhulu loyo hayi
salibonani madoda kithi aka-studio 7 linjani ngiyalikhithela impilo ende ngenkosi yethu ujesu kristu owasifelayo madoda emthini ya ngiyithanda ukuthi ngizwe ndlalela kakhulu izindaba ela amapostoli asekhanya esengabantu asebengabakhampena hayi madoda ujudas kariyoti wasuze ebe yedwa judas kariyoti wasuze ebe yedwa yikho sesifubone mbala kufuze ukuba ube khona kunje kakhonoko abantu empilweni ibhayibhili ikhulume likhona ekugcineni kuyaphela uthando lwabantu abantu asilandaba lokukhuleka abantu asilandaba lokukhuleka abantu asilandaba lokuneni ukuthi unkulunkulu kumbeni bemesabi sebehlonipha unkulunkulu abantu so abantu abahlonipha unkulunkulu vele bayizigilamkhuba zawenda khona kufana nomntwana nxa kuyukuthi engalayeli abazali kuba njengakhona lokho yikho-ke akumangalise ukubana kubenze kodwa-ke into engiyitshoyo khona abantu ngani bayafunda kanti vele yona izimbabwe sesiyithathe emakhiweni sayithatha sijongene sasithatha izimbabwe sijonge ubana umhlaba lo siwusebenzise silime sezilokulokhwa ngomhlabathi lo kodwa-ke abantu sehluleka ukwenza nenqobana kuba lezinqumo eziningi esalazo empilweni ezomhlawuthi walo yawenza khona kodwa ngasikhulekeni uNkulunkulu uzangenela yikho sebantu bengakhohle bana ngathi abantu isabatha nje wasesikhathi isabatha lezayo abantu bonke bengene ebhantini lokuba sicela uNkulunkulu ebe nathi eZimbabwe uzasincedisa uNkulunkulu kahle lokuthi yena kumavula kuvaliwe ila ithembele njalo abakhuleka kuNkulunkulu ebayihlukeni labantu abakhuleka kubantu abantu sifume sithatha ingqondo zethu nenhliziyo zethu sizigqoze kuNkulunkulu ngqa lokuzasizwela amen.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, isiphathamandla sikahulumende welemelika uDeputy Assistant Secretary emahofisini aweBeru for African Affairs uAmbassador Robert Scott ukhangelelwe ukufika lamhlanje eZimbabwe. USkot ukhangelelwe ukukhulumisana lomphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba lezinye iziphathamandla zikahulumende. Uhambo lukaScott lulandela umhlangano we-US Africa Leaders Summit owenzelwa kwelemelika kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa engancuswanga kwanquswa umnumzana Shaba. USkot ukhangelelwe ukusuka elizweni ngolwesihlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Kumazwe angentshonalanga esingakusho ukuthi sibona ukuthi singasho nje sithi kwehlula ukwakha ubudlelwane ngoba phela ngabe kuyukuthi akwehlulanga ngabe ama sanctions la akhona unsinyo lolukhona ngabe asibonanga amazwe entshonalanga eluvuselela okuyinto abayenze kumnyaka lona ophelele uma ngingaphosisi sibonile bevusela besengezelela futhi nabantu ababafaka ngaphansi kwalelo nswini. So siyabona ukuthi ngaleso sizathu kwehlule emazweni angentshonalanga ngoba futhi yiwo amazwe alokhe esakhuluma esiwabone khuluma emhlabeni ngokungabuseki kuhle kwezwe laseZimbabwe ngaphansi kobuholi bezanu-PF. Welike asikubonike lokho kuvela emazweni angempumalanga, asikuboni futhi kuvela emazweni e-African Union. Amazwe asakhuluma bubi bezanu-PF namazwe entshonalanga ukuhlanganisa i-Europe ne-America. Lokho ke kuyasichazela ke ukuthi kusho ukuthi imizamo kaMnangagwa ayiphumelelanga. Njalo futhi asiziboni nenkampani ezivela kulawo mazwe zisiza zizozifunela amathuba okuthi zisebenze kuleli lizwe laseZimbabwe. Kukhanya ungazothi khona ubudlelwano weli ke njengoba nivele bungazange baphazamiseka sibona buyaqhubeka buba buhle.
Ukuvakatshela eZimbabwe okwenziwe ngumongameli Alexander Grushenko wakwele Belarus kungakulomthelela na ekuthini ubudlelwano bungavuselelwa phakathi kwele Zimbabwe lamanye amazwe awo entshonalanga?
Lokhana kuyasichazela ke ukuthi ubudlelwana namazwe akhona le empumalanga kusho ukuthi buya busiba buhle kuyo izanu-PF. Ngesinye futhi leso sizathu babugandi esisibonayo ukuthi singenza ukuthi amazwe angentshonalanga aqinise ukungaba binokuzwana noMnangagwa nezano yakhe ngoba sekucacile phela ngoba impi le yase-Ukraine yase-Russia idwebile umzila sabona kuvuseleleka ubutha lobuyana obabukhona ngalesiyana isikhathi okwakuthiwa yi-Cold War. UPereshenko ungumngane omkhulu we-Russia ulekelelana ne-Russia kuleyana impi yase-Ukraine. Sibe siyibona i-Ukraine ilekelelwa ngamazwe ase-Europe ibe ilekelelwa ngamazwe ase-America kule yampi eqhubekayo laphayana. Ngesinye ke isizathu esisibonisayo ukuthi vele ngaleso sizathu umfazi unkosikazi kaBhadini ubengeke azasondele lapha ezweni leliyana kube kuqeda ukusuka umuntu abambona njengesitha sabo esikhulu kangaka. Njalo futhi kuyachazaka ukuthi laba bantu abababona njengezitha kusho ukuthi banobudlelwano obukhulu noMnangagwa nezanu-PF yakhe.
Lo ke ngumnomzana Zinzonkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe. Singakagqibi ihlelo lethu lalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lubona ngokuhlengwa kwabawelwe ingozi luthi lanxa izulu lesiphepho Hurricane Freddy lingafikanga lolaka kulomuntu obhubhileyo. Lanxa ukhetho soludumela emansumpeni, amabandla amaningi athi kawakaqalisi ukukhankasa. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past seven.